VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhla zilishumi lantathu kuMpalakazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha umuntu eHarare utholakala efake ikhanda lomufi emoteni. Odokotela asebenza isikhathi eside bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi babuyele emsebenzini.
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi bathi sebezafika koBulawayo.
Siyafika koBulawayo kusasemini, totally yomangathi abe sesiwuhambele. Ungabe usulingana ku-780-790 khona lapho.
Uhlelo lwabatsha sixoxa ngohlelo lokuhlanza idolobho lakoBulawayo.
Saqalisa i-cleanup campaign yethu leyo ekuthiwa yi-Keep Bulawayo Clean exactly 665 days ago.
Kwenzakalani kobomama abathiwa ngamadoda asebenza eGoli? Singakhuthwa yilolu daba kwezamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Odokotela asebenza insuku ezingamashumi amabili lantathu bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngesiphangiphangi. Udokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi isinqumo senkantolo esethulwe izolo ntambama kasibancedi ngoba uhulumende kakalungisi konke okubahluphayo okunjengokuhlawulwa imali yeholo ngamadola eMelika lokubadingela imitshina yokusebenzisa ezibhedlela. UBebe uthi bazimisele ukuxotshwa umsebenzi ngoba kakuncedi ukuthi babuyele khona manje.
Thina singabantu abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo. Lokho sisakhuluma lama-doctors wonke ukuthi sibone ukuthi senze cinga bani, njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Bathina bani?
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Alisoze kuxotshwe yini umsebenzi baba Phephe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini. But bengaze besixotshe odokotela elizweni balutshwane. Njalo asibone ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ibizele ihlupha ibe worse, ngoba even lezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Singathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo?
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solutions esiwaphiweyo. Ikubona ukuthi after 3 weeks akulalutho elenzakeleleyo. Sokubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa ke selikhulumisa nalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Alizange likhulumisane laye yini ngokukhalela umsebenzi?
Siyabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe, but asikatholi iresponse yelokho esiyimelele lanamuhla.
Udokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende. Sixoxe lo dokotela Xolani Ndlovu osaphethe kwamanje inhlelo zokwelapha empilo hospital ngokwethulwe yinkantolo ye-Labour Court lokukhalala komsebenzi kwamadokotela.
Odokotela emva kwe-Labour Court ruling leyi balokhu bekustrike asikaboni umehluko phakathi lalokho bekuzenzakala kusukela ngalesihlanu kuzekuyena namuhla hhayi abakaphenduki emsebenzini. Sizabona mhlawumbe kusasa kukhona ukuzaba ukuzantshintsha.
Ye, singathi isimo lokho sifanana nje ezibhedlela lapho.
Ye, isimo silokho sifanana.
Akusicasisele nje ngamafishane.
Owakhathesi inkinga esilayo ukuthi amadokotela wona awamalishwana khona asebenza nzima ngoba inani labantu abakhona basemsebenzini lilutshwana sikhangelana lomsebenzi okhona ngoba sesingena la ku-festive season lapho kubakhona nama-emergencies sisenkingeni imisbrike lesi singaphelanga ngokushesha
kuthiwani kodwa kunguzwa kwakho ubona ngizanisi kungaphela yini ukutshengisela lokho ukumba ukukhalala umsebenzi
angikeza lutho olutshengisela ukuthi ukukhalala umsebenzi kungaphela anytime soon.
UDokotela Xolani Ndlovu ngosaphethe okwamanje inhlelo zempilakahle eMpilo Hospital sixoxe laye ekobulawayo. Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi umnumzana Thabo Sisiba, umnumzana Zenzo Sisiba lomnumzana Bukhosi Maphosa bathi sebezafika kobulawayo. Abathathu laba basuka kobulawayo bayafika eHarare kuhambo oluthiwa Mthwakazi Mahlebezulu Walk of Freedom. Okwamanje sebesembembesi belubhekise kobulawayo. Uhambo lolungo lokuvezela uZulu ukuqakatheka kwemihlobo etshiyeneyo ikakhulu okumayelana lesizwe sikamthwakazi. Ake sizwe umnumzana Thabo Sisiba exoxa ngohambo lolu.
Siyafika kobulawayo kusasemini.
Ye, singathi okwamanje njengoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe umango onganani?
Ngingathi olingana lamakhilomitha afika kubo 700, ngathi kubo 780 ngoba ukusuka kobulawayo usiyaHarare uma ngesuhambileyo sisiya khona kuphela. Singaba lokuphenduka ubaliselwa khona lapho kuma 420 be 440. Singathi ngase sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kathe ngamakhilomitha afika nje kubo 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yomangathi abe sesiwuhambele ungabe usulingana kubo 780 790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yiwo kuphela ezinyaweni lapha leqolo lalo selisithi kumadoda onke lapha lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamabutho.
Lize lefike eHarare liphenduke abantu bathini balindisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela engangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and into esithanda ukuthi siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe ukuthi sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana legweru okhwekhwe okhaloma ingasabali amadolobho la amancane ngabo kumbe iindawo ezincane lezi ezinje ngaboshangane nsithethe sibala ogwelu okhwekhwe okhaloma hhayi abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bezithakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani babasizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendile eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.
Umnumzana Thabo Sisiba ngomunye wabakuhambo olubizwa ngokuthi Mthwakazi Mahlebezulu Walk of Freedom sixoxelaye esembembesi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abuphe umuntu eHarare otholakele efake ikhanda lomufi emoteni ayitshontshileyo. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charles Charamba uthi lokhu kwenzakale izolo eBelvedere. UCharamba kafisanga ukukhuluma okunengi ngodaba lolu njalo lokuveza igama lomuntu obotshiweyo loqhunywe ikhanda. Isidumbu sofileyo sitholakale esambuzini endaweni ebizwa ngokuthi kuseWorkington eHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abasemngceleni we-Beit Bridge abavela kwele South Africa abafisa ukwethekelela izihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi bayehluleka ukungena eZimbabwe ngenxa yokwenziwa yilabo abakuhlangothi olubona ngokuhamba kwabantu abangena labaphuma elizweni abakhanya besenza santando. Endaweni eziningi zelizwe asilela lamafutha epetulo okwenza ukuthi abantu bengayi lapha abafisa khona. Loba kunjalo, bakhona abafisela uZulu ikhefu lekhisimusi elihle.
Mina yimu ukansela uSolomon Mkhoni moya wakobulawayo. Hayi bantu bakithi besifike isikhathi njalo sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha. Kuyanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asitshiyenanga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka. Gcina amanzi ethu ngoba okwamanje asikatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu. Kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo ekhile ngoba amashela abhadlile kulezi suku zesikhathi sekhefu lekhisimusi libe lenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu kithi siyabonga.
Mina ngufoma senator wayitholokthi ubhilivi kawule ukubandla lezanupf yi-provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu kuqala ngetholoto yesenikhaya elizimbabwe yonke labanye basendaweni ezijiyeneyo zelizwe ikhisimusi elihle kakhulu. Inkosi ibabusise. Ye ndandikuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho sesekhona isikhathi sethu sikhulumisa sikhangela inhlelo sikhangela konke okade kukhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe lezimbabwe okuhluphayo lokulungisa okuthi kulungiswa kodwa sindawonye ngibona ngathi langena ku-2019 ikhamba sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngifisele intatheli zindaba ze-Studio 7 ukumnyaka ka-2019 omuhle ngenhlelo zabo ezinhle ezithinyelela kuZulu wonke ikakhulu nangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle abantu balalela u-Studio 7 awulamnye umsakazi bawulalelayo. U-Studio 7 umsakazi omuhle kakhulu ongela bandlululo owakhethiyo abantu bezokwazi bewuchothosa u-Studio 7 kodwa u-Studio 7 siqiniso lelo unika amathuba wonke abantu amabandla wonke ezombusazwela abantu bonke abavelela ngaphila ngaphi bonke balebathiwa ukuthi bemele inhlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi lo waleli bandla lona ngalibyalo ngokunjalo mbathisela simbi umutsha oka-2019.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Gawule. Sicela lisithumezele imilayezolo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Nizaphinda njalo 012024650318. Sokulamalanga amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende weMelika kulandela ukwala kukamongameli Donald Trump ukuthi avume uluhlu lokusetshenziswa kwemali yeMelika olungela amabhiliyoni amahlanu okwakha umngcele phakathi kweleMelika leMexico okuvimba abantu bokuza abafisa ukungena elizweni leMelika. Izisebenzi ezifika inkulungwane ezingamakhulu amane zimiswe umsebenzi ngenxa yokuvalwa kwezinye inhlangothi zikahulumende. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Le Studio 7, this is Osphuma Gampa, a voice of America in Washington. Singana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lokuthi omama abaningi bathiywa emakhaya obaba besiyasebenza eGoli eBotswana kube endaweni nje ezijiyeneyo umuntu abuyele kanye ngomnyaka kumbe omunye vele engalugqobi ekhaya. Siqhubekake silo mama unkosikazi Zakhilelene uMadube lo baba uNqabeni Nyandeyo Mkhonto Khumalo.
Mhlawumbe mama nangasahambani ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha. Ngisho ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha. So ukuze si-avoid indaba zabomathayenyoka lamaluba yikuthi i-communication noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo nje izikhathi mhlawumbe ngevili or ngenyanga kanjalo babudu. So ukuze sikunqabele konke lokhu kudingeka ukuthi sethembeke senze izinto ngokwethembeka la ngokwethembana.
Yes, siyabona madube kathi sivela abaningi sebebuyele ekhaya. Bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi hey inxeba ngathola kume kubi. So sijalo ukuzwa ukuthi ake unazivana ubulewe into ezinjalo. Pho nxa sokunje kuphathwa njalo.
Kuba nobusungu imola so kunjalo abaningi bangikhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlangothi oliyi-1 bengakhonisa ukuthi bahlalise abantu babakhuze but ubaba kazame khonakade kuthiwo ngikhumala umama mayengelala ibhuku lo uhambe emgwaqweni kazame ukuthi amthathisele xa uba bengabuya nginyanga leyo mama alandele kube lokhu elitshintshana kunjalo ngoba lingahlala usala umchiye khona le makhaya khona le kobunyama umbambili ungamenzeli ngitsho le bhuku lokuhamba uphonge umchiye uhambe ehlala iminyaka konke uyebuya kanye ngomnyaka ende ma ubuya kanye uphonge ukuthi 2-3 days usukele uyakusitha ukuthi umntana umuntu uhlala njani so mama bazama ukuthi labo bangavumeli ukuthi bachiwe bengelazi iy'ngwalo zokuhamba at least uhlale ulayo uyibekile kwenza ukuthi ungaba nosuku ukhade ayikhona ukuthi uphonge ukuthi uhlale ungenalo ukuthi ubaba unyozabe lokhu ebuya uyibukuzeli khona afrika kuzaze kugcine kukubisele enye into engekho right emolini
baba Khumalo
mina engingakugquzela babuhlubeki ukuthi nanoma isimo somnotho sizima ekhaya kodwa-ke kumele kube le ndlela izimuli ezisala zilokhu zixhumane ngathi zibambane ngayo le nto leyo hhayi ukuthi sivumele ukuthi isimo somnotho sidilize sizedilize le mizi yethu ngoba isimo somnotho siyalungiseka kodwa babujube nxa sokonakele emulini kusuka kube nzima ukuthi kulungiseke ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe indoda igcinisi divula ufazi imbulala ofazi naye sebulala indoda kusuka kuyilezo zinto zokuthi abantu sisuke baqhelelana sangaxhumani nakhona sokumele ukuthi ngimfonele inkosikazi ngihlala ngilezaba zokuthi hhayi mina anginamali ye mina kwathenithini kodwa le nsuku owhatsapp zifoni ngiyafuna ukuthi ngithe ngifonele whatsapp sihlale nje sixhumane kube le ndlela yokuthi i-communication ihlale ikhona ngazonke isikhathi yakuduze so ukuze le ndaba le ilungiseke ukuthi kumele ukwethembana lokwethembeka kuhlale kukhona njalo mina ngimvakatshele umama noma umama angivakatsheli njalo nje ngezinyanga nenyanga okwenzela ukuthi senqabele izinto ezinjengalezo ukungena kwemikhuhlane emulini lokubulawa kwabomama noma ukubulawa kwamadoda
ye qiba khonapho-ke Matube
ye ukutshana wabantu ezindlini obaba sekele ukuthi nxa ubuye uyisusika lo mama ubomama laqeshukulwa lo baba akulunganga xa baba ekhathana kazama iindlela zonke zokukhulumisana nomama umama laye kazama iindlela zokuthi umuzi wakha wakhe njani xa baba ekhathana kabakhulumisana bona ukuthi omunye avakatshele omunye omunye la avakatshele omunye ngoba ukulwa induka izange yakho umuzi yinto engingayitsho kuphela
yelo-ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu besixuxa njalo lo baba unqabeni Nyanda Yomkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Madube sibongele kakhulu mama
ngiyabonga kakhulu
ye siyabonga kakhulu eKhumalo baba
baUDube ngiyabonga kakhulu nani
ye libingele limuli zenu
lani ngokunjalo
ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
ye
okulandelayo ke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo sikobulawayo bon-2202 nqa sixoxa lomnumzana uthondela ishoko owasungula umkankaso wokudobha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign masihambeni kuye siyezwa okuningi shoko ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
hayi ngiyabonga ngiyaphila baba
So Thondelayi masithinte udaba olusegodwini lamhlanje awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign.
Ngiyabonga kakhulu saqalisa i-clean up campaign yethu le ekuthiwa yi-keep Bulawayo clean exactly 665 days ago okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo thina sisakhula singabantwana idolobha leli lalilinhle libukwa nabantu abasemazweni libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenza ibhizinis abanye bebuya njengama-tourist futhi sesiyikhangela indawo yethu sabona ukuthi hhayi okuphambanisekile lapha kobulawayo
kumele lathi siqalise ukwenza i-campaign ekulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi nabanawami uWillard loThina Sesoko. Sakhangela ukuthi kanti singanceda njani uBulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi kungcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day. Si-reminde abantu ukuthi ingcekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. But no, asebenzise i-technology ekhona these days. Bona lawa ama-Facebook, ama-Twitter nama-WhatsApp. Basitshela ukuthi sizaqalisa ngo-day one. Sithathe impikitsha, sifake izibizo emabhini. How? Nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665 kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje, sesikwanise ukunxusa amakampani. Ngikhuluma kanje, o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewards Bank sebesijoyinile, ama-Residents Association amaningi sibilikobulayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisitholaphi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokhu. Siyatshintshana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje sekulama-volunteer a-over 100. So siyaplana egrupini yethu ukuthi namhla kuklinwa ngapi, ngoba nabaklinayo benza njalo nganjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni atshiyeneyo?
Ngikhuluma kanje bengise-Victoria Falls, ngihlangane labanye abakhangela i-campaign yethu beyibuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa, into engaqalisa labo izolo, ngaphambi kwayizolo sike saklina sibili e-Falls. Safundisana, sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje, lizabona ngamalanga azayo ukuthi lase-Falls iyabe isikhona i-campaign leyo. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi, i-campaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi Thonde, isikhathi du. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Gqiba uhlelo, uvalelisa abalaleli.
Hayi, nami ngiyabonga lokungikhokha ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabo bazaziza ezinye izakhamizi eziseduze. Nabangani babo ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. uBulawayo wethu muhle, masiye phambili sonke.
Hayi, siyabonga Thonde. Balaleli abathandekayo, lapha besixoxa lo mnumzana uThonde Rai Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi The Clean Up Campaign. Singakagqibi uhlelo, ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili, Tuesday, ngo-8 p.m. yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulumnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osifikile emaphethelweni, uhambe kuhle na? Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3. Hayi ontanga wathi ngishaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, ngithokoza omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hove. Sesisonke isikhathi khona manje samaKristu silontukameni komo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba ke lumnyaka ususiya emaphethweleni nayo, kuqakathekile ukuthi namhlanje sicabange ukuba uNkulunkulu senzele umusa ukuba siphile amalanga wonke la esiwaphilileyo. Bemfuna ukuthi abalaleli bami sicabange ngalindlela. Ungacabangi ukuthi lumnyaka esiwuphilileyo sisukela ekuqaleni kwawo sisiza kathesi, amalanga esesiwaphilile angafika ku phose ku 365 days ukuthi nxa sizayo silokhu sisonke kuze kufike emaphethelo nalo umnyaka siyabe sesiphethe sabamba amalanga angu 365 days nxa njalo ukhangela wena amalanga akho osiwaphilile lapha emhlabeni bemfuna ukuthi ukhangele ukuphila kwakho lamhlanje emhlabeni ungakukhangeli ngeminyaka kodwa ukukhangele ngezinsuku uNkulunkulu akunike zona osuziphilile mina nthe ngikhangela lapha ngananzelela ukuthi sengaphila 18,000 days kutsho ukuthi ngamalanga amaningi kakhulu manje ungakhangela impilo yakho ngaleyo ndlela uzananzelela ukuthi uNkulunkulu lo Musa uNkulunkulu ukuphilise amalanga amaningi ngifuna ukuthi sibale lapha kumaHubo ichapter ka 90 iverse inga 12 uthi yena lapha uMose ongiyokukhola ukuthi wabhala amaHubo la uthi yena ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha manje lapha nga silandelela ingcazelo yamaHubo lawa okokuqala mfuna ukuthi sinanzelele lomcutshe ngulethi le ukuthi wena namhlanje bengifuna ukuthi ngunike umsebenzi akuhlale phansi singaqeda le intshumayelo ukubala ukuthi amalanga osowaphila lapha emhlabeni mangakanani ukhangeleke amalanga lawo ubusucabanga ukuthi uyacabanga na ngelanga la ngelanga ukuthi kwakusenzakalani kumbupho ukucabanga nje sokufiphela kodwa ke ilanga laliphuma ilanga lalisiyachona uNkulunkulu ekukhangele uNkulunkulu ekuvikela uNkulunkulu ekunika ukudla uNkulunkulu ekuphilisa uNkulunkulu ekunika isihlobo labangani uNkulunkulu kwabane ebaphephisa ezingozini ezisabisayo ngamalanga wonke la esasiwaphila ilanga liphuma ekuseni ilanga lisiyachona ntambama siyananzelela ukuthi lapha ke sithola inhlakanipho ukuthi okokuqala abantu abanengi asibali amalanga ethu ngensuku kodwa sibala amalanga ethu ngeminyaka ngakho nxa sikhangela ngeminyaka akhanya ngani siphile isikhathi esimlutshwana kodwa ungathatha amalanga kube yiwo owabalayo uzananzelela ukuthi uphile isikhathi esiningi njengoba ngikhulumile ukuthi mina ngakhangela amalanga sengiphile amalanga edlula i-18,000 abanye asebebadala kimi sebengena kubo 20,000 abanye kubo 25,000 abanye kubo 30,000 kutsho ukuthi konke lokhu ngumusa kaNkulunkulu manje lapha ngifuna sinanzelele ukuthi nxa ungabali amalanga akho kutsho ukuthi inhliziyo yakho ayibi lokuhlakanipha okumele ibe lakho. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi ukuze inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha, kuyamele ukuthi ilanga langelanga uliqakathekise ukuthi uthi kusasa ngumvulo ngizaphila uNkulunkulu kube kuseni kuze kube ntambama kunguwo ngigcinileyo. Nxa ungabali amalanga akho uzaphila impilo yesula, uyaphila impilo yomuntu ongalakuhlakanipha, ongakwanisiyo ukuthi ahlele kuhle izinto zakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba ngithandazela abalaleli bethu, bonke abalaleleyo elizwini besizwe izwi lami khona manje. Ngiyathandaza ukuba ubasize ukuba babala amalanga abo ukuze inhliziyo zabo zingene esikhathini sokuba lenhlakanipho. Babekwazi uNkulunkulu ukuba baphilela wena, babekwazi ukuba ukuphefumula nguwe, babekwazi ukuba ukuhamba nguwe. Babekwazi uNkulunkulu wami ukuba ukucabanga lokwenza izinto zonke abazenzayo nguwe. Ngakho ke impilo zabo bazinikele kuwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba thinta inhliziyo zabo, ubanqanda ngezwi lakho. Sesithandazela bonke abagulayo. Baphilise, ubasifilise, uphakamise yonke imithwalo ngegama likaJesu. Amen.
Bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Yes, jawankulu ke Ntungameli Nkomo, singakagqiba uhlelo lwethu lamhlanje olusikhangele ezinye indawo ezikhokhela namhlanje. Amapolisa abopha umuntu eHarare otholakala efake ikhanda lomufi emoteni. Sugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo uGibbs Dube ngisithi asidibaleni ngo-6:30 ekuseni lapho ezabe silo Chris Gande.
Elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.